omama esiphophela abo bathi kulutshwana abakuthakazelelayo ngaleli langa labo ngoba bebhekane lendubo eziningi emakhaya bathi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe ku-lockdown kubabizele emva kunhlelo zabo. Unkosikazi saziso khumalo evokola insiza south uthi kuningi okubaphazamisileyo selokhu kuqhamukele eli gciwane.
Besilama-clubs ethu ebesiwenza, besilala ama-clubs amabhanzi, sifundisana ukupheka amabhanzi. Abanye bethu bahamba bayafundela ukufuya inkukhu, sibone ukuthi sihambe siyatshaya ukuzimadlana esikutholayo ukuze sizithuthukise njengabomama. Singaze saba ngabacelayo kokuphela, kodwa sibe lezinto lathi esizenzayo ukuze impilo lathi sizwe isiba mnandi. So ke konke khona lokho wasuka kwaba nzima.
Uphinde wathi baludinga uncedo lokuvuselela inhlelo zabo ukuze baziphilise.
Sesiswelele ukuthi kathi siqalise njani. Siyaswela kakhulu ukuthi ngasi yathola beyidona njengomunye umuntu layo lesihawu. Asisize kumbe sithole imali ukuze sivuselele izinto leziyana ngoba kuningi osokwadilikayo. Lokuzimali okwakukhona sananzelela ukuthi lezimfa zase zisibaningi. Okuzimali khonokho sasikubuthelele kugcine sokugulwa sokufiwa. So kwasilimaza kakhulu, siyaluswela kakhulu usizo ukuthi ngasi yasuza usizo njengabomama.
Amazwi la agcizelelwe unkosikazi Janet Nkala oyemasholomushe eGwanda North uthi iningi labomama lidinga ukuncediswa.
Nami lesiphila ekufuyeni lasekulimeni yiyo impilo yami kahle yethu esilayo thina njengabomama bemaphandleni. Kuyasiphathisa kakhulu ukulima imbhida, kuyasiphathisa kakhulu uma besingathola inkukhu zona lezi ezingamasasu ngoba zifuye kangcono, azihluphi kangako njengamabroyi. Kungasincedisa lathi sinogogo, sincedisa abazulu bethu esihlala ngabo, sibabhadalele i-school fees.
Unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa odabuka eMashumba Ward 4 eMatobo South uthi ziningi induba ababhekane lazo esigabeni njengabomama.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, amanzi akhiwa khatshana, udubo lwendlala, yikho konke nje ukukhangela labo mama emakhaya. Kuthi kunjalo thina i-community esiphila kuzo i-community ezisebenzisa i-rand. Imali yeZimbabwe vele ayiphathwa. Ama-system abo i-cash, ama-system awekuswipe, awekho emakhaya.
Unkosikazi Matilda Dube wensiza uthi njengabomama abazimisele ukusebenza kodwa badinga usekelo.
Akulanto ebuhlungu njengokuthi umama angaba ngumama othi ungamthiye ehlezi khonapho esitulweni uzaze uphenduke ntambama lokho ehlezi khonapho, kodwa umama kumele ngobe azinike umsebenzi, ancediswe, lisincedise lapho esincediseka khona, lathi senze okuzaletha i-development kwakhe isigaba, kusize abantwa bethu, kusinikele ukuthi sizuze i-school fees zabantwana njengoba zidura kangaka.
Unkosazana Senzeni Maphosa uthi ezempilakahle emaphandleni kazimanga kuhle okufaka impilo yabomama engozini.
Into ezinjengempila kahle yabomama izinto eziyinkinga kakhulu ukuthi utholakale ezigabeni zemakhaya. Nxa kuwukuthi umuntu usuke wagula, umnamba ngowangikhona mude kakhulu okuthi umuntu sengaze afike khona le engasenguye. Uthola ukuthi lapho esiyafika emtholampilo wangikhona lapho akulawo izinto ezifanana lemithi yokuthi alatshwe umuntu lwana. Uthola ukuthi nje ama-facilities anjengokuthi kube ku-checkwa izibeletho, kube i-family planning nje ayikho.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama Human Development Association of Zimbabwe, iWaters, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi kubalulekile ukuphakamisa omama bemaphandleni ngoba besenza umsebenzi omkhulu wokulimela isizwe ukuze kube lokudla.
Omnye umuntu angamkhangelela phansi, kodwa-ke asibaphakamiseni njengabantu abayibo abasilethela ukudla khonokho esikupheka emadorobheni, khonokho esikupheka emahoteleni kusukela emakhaya. Lensukuinivini lama mahotela uyabona besuka besiyathenga kumbe ngamabele kumbe omacimbi bahamba bekuthatha emakhaya.
Lo nyaka ilanga lokunanza imisebenzi yabomama bemaphandleni ligotshwe phansi kwesihloko esithi Rural Women Cultivating Good Food for All. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.